Soko la bantu abalikhulu lamachumi amathathu 130 asebephuphile kwele Zimbabwe phakathi kwabedlula inkulungwane ezinhlanu 5176 abahlolwa batholakala bele COVID-19 elizweni. Abedlula inkulungwane ezimbili 2047 sebaphepha kumkhuhlane lo elizweni leZimbabwe. Emhlabeni wonke jikelele kulabantu abedlula izigidi ezingamachumi amabili 21 million asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abafika phose isigidi 772,000 sebabhubha. Sebesedlula izigidi ezinhlanu kwele Melika abantu asebehlolwe batholakala bele COVID-19. Abantu kwele Zimbabwe bathi okukhathekileyo yokuzivikela kumkhuhlane lo. Omunye wabahlutshwa umkhuhlane we COVID-19 umnumzana Ntobeko Bhebhe ohlala esizinke eLupane.
Ikhorona ikhona futhi iyabulala, ngakho hlalani zamani kakhulu endaweni zasemakhaya kithi khona le esizinkele usuku. Cela lizame ukuthi liqhelelane, ligweme into zokuvakatshelana, into izindaba ezinjengokuvakatshelana nemihlangahlangano. Lizame sibili ukuthi sizame ukuqhela kiyo, ligqoke lamamaski, izifonyo, ngoba ikhorona ikhona iyabulala.
Umnumzana Qhubekani Ncube uthi okuhluphayo yikuthi uhulumende wakwale Zimbabwe kancedisi abantu abavalelwe ezindlini kusenzelwa ukuvimba ukumemetheka kumkhuhlane we-COVID-19.
Indaba yecorona ekhona eZimbabwe ibuhlungu ngokuthi kuyathiwa lihlale ezindlini akula kudla. Mna ngakho ngayo uyazama ngazo zonke indlela ukuthi sisapote abantu basekhaya ebanikeza ukudla.
Umnumzana Bernard Khumalo laye uthi abantu kumele baqaphele umkhuhlane lo njalo kudingwe umuthi ukwelapha i-COVID-19.
Abantu bavele bezihluphekela ezweni lakithi, siyakwazi isimo somnotho vele sibi. Manje sebebuye bavalelwe ezindlini baphelelwa imisebenzi, kodwa lokhe sisemukela ukuhlukunyezwa kwabantu lapho sebetshaywa, sebebulawa, sebenziwa lokhu nalokhuyana okungalunganga. Sithi hayi mayuyubo. Kambe ngabe kudingwa ikhambi ngazo zonke lezi mali yokuthengwa ngazo izikhali zokuhlukumeza abantu nemafuelo nalagijima elihlukumeza abantu, ngabe sekalithola ikhambi lokulapha abantu kambe? Hayi, ngabe sesalithola. Ikhonsithi mina bazali lonke nje jikelele nabasakazi, le ndaba mina ngedwa ngokwami siyakwazi ukubonwa ngasolinye, kodwa mina ngilokusola. Angezwa mina kuphasalala kudinga ikhambi lokuthi ubhubhane lolu singaluqeda kanjani. Lokho esatshelwa ngazo izifonyo lezo esitshona sibhandishe ngazo imlomo, le sanitizer okubuye kuthweka ivikeli ngokupheleleyo. Kodwa kambe kuyini khonokhu okwenzeka kuZulu? Umphakathi vele sizihluphekela kungela lockdown, ngapha kune lockdown. Ake ukuthi ngayi government yona ngokwayo iye isize abantu ngokudla.
Uhulumende weZimbabwe uthi uzama ngamandla wonke ukuthi abantu baziphilise ngesikhathi bevalelwe ezindlini okwamanje kusenzelwa ukunqabela ukumemetheka kwecoronavirus.